sivele njengamakhandela sithabe kakhulu ngoba kade singakwazi ukuthi sisebenze kakuhle naye ngoba kade bevele bemfake ekhoneni sikusiphambanisa nathi ukusebenza kwethu. Kithi ngoba vele kade vele sikwazi ukuthi uyawina ngoba kanani problem already. Balaba bakhanya vele vele benenjongo yabo ukuthi bamkhuphe kodwa siyazi ukuthi odadila laba abaphathe umthetho bazama ukuthi bakwenze ngendlela e-professional. Bangalokho bekwenza ngendlela e-professional kukhanya vele uza lokho ewina noma bangawuthatha noma bangamthatha kumthethandwaka kangaki.
Kungani lisithi wakhutshwa ngokungekho emthethweni? Kungani likholwa ukuthi nguye okufanele akhokhele idolobho leHarare njalo aqhubeke engukhansila kaward 17?
Thina sithi wakhutshwa okungekho emthethweni ngoba vele umeya ufuze aphume phakathi kwethu singivotela thina abanye bakhe abavotula kanye lama-residents. Lokho ukuthi umeya akhutshwe nguminista vele kakukho emthethweni ngoba vele sikwazi ukuthi uminista vele kadezama ukuthi asifakele lo uSteward Mkhizwa vele kathesi otshengisa ukuthi vele sazi sesendleleni sephuma endleleni yokusebenzela abantu kodwa sesendleleni yokuthi asebenzele izifuno zalaba abamthumayo.
Likhangelele ukuthi imisebenzi yekhansili sizaqhubeka kuhle yini kathesi?
Asikakhangelele ukuthi sizaqhubeka kakuhle ngoba sebake bambiza batshengisa ukuthi vele kabafuni ukuthi basebenze, uminista akafuni ukuthi asebenze naye. Thina sikhangelele ukuthi angabe uminista naye uyazwisisa ukuthi i-City of Harare ama-residents afuna ukuthi babone umsebenzi uhambela phambili kakuhle, avume azwisise ukuthi amkhiye uJacob aqedise umsebenzi wakhe. Isikhathi vele esesiseleyo sesisiluthwane, angiboni ukuthi inkinga kuyini bamkhiye aqedise umsebenzi wakhe kakuhle.